umama ochiye imuli, ube ngumama olomuzi, umama oleguma, uthiye abantwana, lo mkakhe ubaba uMkandla, silusizi njengebandla le MDCT.
UMandlovu usichiye elokhu esekela na uNkosazana Thokozani Khuphe.
Umama uMandlovu kuze kufike ekugcineni esweleke emhlabeni becacile ukuthi kumba ngowe MDCT ume ngapi, ube ngathandabuzwa ukuthi ume lo dokotela uThokozani Khuphe. Unyakenye uDokotela Khuphe ehlukunyezwa libandla, ubevele clear ukuthi yena usekela uDokotela Khuphe. So ke silusizi kakhulu njengebandla ukuthi sesichile emhlabeni.
Njengebandla limkhumbula ngani kahle kahle ikakhulu sikhangela ukubunjwa kwebandla ngo-1999?
Yibo abaqala basungula ibandla bafaka inhlanyelo eyavuthwayo eMathebeleleni North ngo-2000, begijima eMguza, begijima eCholocho, begijima eLupane, kuma-district wonke eMathi-North besebenza bevusa ibandla le-MDC. Siyakwazi ukuthi umama njalo uthe seqokiwe ukuthi abe ngomunye wama-senators eMathebeleleni North, iMathi-North le uyibhodile encedisa abantu kundleko zonke ade bezidinga. Ubengena komnyama ubambile konke emaguswini wonke esebenza encedisa omama ukuthi bathathele abantu ama birth certificate, abantu bazama IDs, bathola ama passport. Ube ngumama ade ichampion yokuthi kube le development, kube lokuphucuka eMathebeleleni North. Ube ngumama ade khuthele kakhulu njengebandla silahlekelwe impela ngoba umama uMandlovu ubekwazi ukuthi iconstituency ade imeli iMathi-North ayimele encedisa izakhamizi kundleko zokuthatha ama birth certificate, ama passport, ama IDs. Liyakwazi ukuthi iMathi-North indawo nje engathi umnyambambile, but umama ubeyidabula ngene konke ekhulumisana labantu encedisa abantu esizwa izikhalazo zabantu esizethula edalela ephalamende. Kuzaba nzima ukuthi njengebandla sithole omunye usenator onjengoMandlovu. Ibandla lidabukile, mbona ngazathi ngeke sikwanise ukuthi sirecover after loss lay, ngeke simthole omunye usenator Ndlovu ade ekhuthele esebenza njengaye. Ibandla lilahlekelwe impela.